Soko isika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ngela Studio 7 ngesonto mhlaka 5 kumpalakazi 2021 ngokhipsi dube. Endabeni zethu lamhlanje, bayakhala abantu ngokubhubha kwaJoe Mavhinga obelwela ilungelo loluntu.
Ungumuntu okade ephefumula amalungelo, ehamba amalungelo, ebona amalungelo.
Abanikazi bepulazi le-esidakeni farm bathi sebelithathelwa ngu-Obed Mpofu.
Sebezothatha indawo yabo abayiphiwe nguhulumende besitsho bekhomba le indawo okuthiwa iphiwe imswelangubo farm engaka-former minister u-Obed Mpofu.
Umnumzana Mpofu uthi wanikwa ingxenye yepulazi leli nguhulumente.
Zela kuphunywa ngaphambi nxa side abantu zaphunywa njengoba nethembisa ukulwa kalwe thina sizakwenzela ndlela umthetho esiwunikwa nguhulumente.
Yamemetheka igcwane le-COVID-19 eZimbabwe. Namhla sixoxa le mbongi elodumo u-Albert Nyathi.
My question stood yesterday. My question still stands today. My question shall still stand tomorrow. Ngakho ke, we shall stand on his grave, not mourning but singing the war cry, bulala abathakathi.
Zalethulela ezamasiko kanye lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye zizozizwa kulomsakazo. Bayakhala abantu abaningi kwele Zimbabwe ngokubhubha kukaJoe Mavhinga, igqwetha ebelilwela ilungelo loluntu ekunhlanganiso ye-Human Rights Watch. Udokotela Edgar Munatsi, umne wabo kamoyi, uthi kwephula inhliziyo ukutshona kukaMavhinga. Kavezanga ukuthi ubulewe yini. Abanye abantu abadabuka eZimbabwe abahlala emazweni atshiyeneyo sebevule isikhwama sokuqhubekela phambili ngomsebenzi kaMavhinga esibizwa ngokuthi iMoyo Solidarity Fund. Omunye wabadabuke emoyeni ngumnumzana efidlela Ncube osebenze kakhulu lo Mavhinga.
Sisebenze sonke silwela amalungelo abantu. Ulu ungumuntu okade ephefumula amalungelo, ehamba amalungelo, ebona amalungelo, elwela amalungelo kuso sonke isikhathi. Kazange walukhohlwa uhambo lwakhe emhlabeni ukuthi uzamela amalungelo abantu kuso sonke isikhathi. Umuntu okade engalwazi ubandlululo nxa kusize emalungelweni abantu, amalungelo abomama, bobaba, konke kuye bekufana. Silahlekelwe kakhulu ngokudlula kwakhe emhlabeni, silahlekelwe isizwe, ilahlekelwe i-Africa.
Omunye njalo ngumnumzana Ngabuto Mabhena, umgcini sihlalo wenhlanganiso eyeZimbabwe Community in South Africa.
Kusichiye sikhathazekile emoyeni, bese ngacabangeli ukuthi yinto engenzakala ngalesi sikhathi esiphakathi kwaso. Lapho izonane zaseZimbabwe zincitshwa khona incwadi zokuhlala eSouth Africa, lapho abachayeli bamaloli behlaselwa yindoda le besisebenza layo kakhulu odabeni lwezalwane zaseZimbabwe ezihlala lapho eSouth Africa. Yikho ke ukudlula kwakhe emhlabeni kusijesi sikhathazekile enhlizweni. Sithi umoya wakhe awulale ngokuthula.
Uyakhala nomnumzana Joseph Juma okudalele Central Committee kubandla lezano PF.
Indoda esihlangane kuplatform naleyi Studio 7 okweminyaka ethize siphuma enhlelweni ezishiyeshiyeneyo lapho besibamba udaba lweZimbabwe, udaba lwabahuquluzi benotho. Ibindoda elombono otshiyeneyo sibili, kodwa into engiyikhwabithe ngayo ukubana ebele lihlonipho, besihloniphana noma singaboni into ngokufanayo, besingakazi sithethisane besilwe, besifaka imbono yethu ngendlela elokuhlonipha phakathi, indlela eyenza ukubana noma sihlangana buso ngobuso besingeke sadumelana, sesisithi mhlawumbe sikhubazene, ngabo ke somele silwe.
Umjeni kaMavhinga uthi usalungisa ukungcwatshwa kwakhe. Abanikazi bepulazi lesidakeni eNyamandlovu esobeleni sebethebeleni North bathi usomabhizimusi njalo isiphathamandla sebandla leZANU-PF uNumzana Obert Mpofu usengene eplazini leli esithi walinikwa nguhulumende. UMnumzana Siphosami Malunga umntakamoyi uSidney Malunga wanikwa isicoco seqhawe lesizwe njalo wangcwatshwa emathuneni eNational Heroes Acre eHarare uthi izithunywa zikampofu sezilima esidakeni farm. UMalunga wathenga ipulazi leli ebambisana losomabhizimusi uMnumzana Charles Moyo lo Mnumzana Zephania Dlamini osebenza eNational University of Science and Technology. UDlamini uthi izisebenzi zikampofu sezilima lapho akade bekhangelele ukuthi bazalima khona amahanyanisi.
Ngolwesihlanu lolu kufike elinye iqembu labafana besenza umcimbi eplazini bethi sebezothatha indawo yabo abayiphiwe nguhulumende besitsho bekhomba le indawo okuthiwa iphiwe imswelangubo farm engeka-former minister u-Obert Mpofu. Bakwenze lokhu ngolwesihlanu emini yantambama. Izolo ngomgqibelo sibone sokungena itharakitha isizolima kweyinye insimu yethu ebesikhangelele ukuthi siyahlanyela kiyo i-onyeni kungakafiki ikhisimusi. Babhizi nje njengamanje lakho balokhu bavukele khona baqhubeka ngokulima kwabo. Asikhulumisani labo, siyabekela ngoba kukhanya ngabantu nje abathatha umthetho bawufake ezandleni zabo. Sizabona lapho kuyawela khona induku loxa uxa.
Umpofu uthi usethatha umhlabathi awunikwe nguhulumende.
Angingenanga esidakeni farm, ngizwe yi-Ministry of Lands bona indawo abanikwe nguhulumende khona ngale efarm. And kakula nkulumo ebekhona mayelana ngomalunga ukuthi ngekeyakhe. Bona yena uMalunga ngiwaqalisa ukuthengisa ilizwe lokumhlaba wonke ukuthi khona kusende offer letter. Ngingakayiboni le offer letter yakhona. So ithe sifika abeministry babiza, basibiza bathi bafuna ukuyasithengisa indawo yakhona and bahambe labafana izolo bayithengisa indawo yakhona. And isikhathi njengoba sisezulu sesiqalisile basaqalisa ukulima and akula nto ezasimisa lakhona sekunjani. Into emangalisa nje ukuthi sefuna ukuhlambaza. Sefuna ukuthonga uthethisa, ukhuluma amanga, ukwenzani. Akumncedi ngalutho. Ngitsho asekumncedi ngalutho. Ngabe ngumuntu olengqondo, olenhlonipho, ngabe uhlale phansi wakhuluma labafowabo ukuthi khona kuyini okwenzakalayo. Kodwa nxa sesithi uzazama ukuthi adinga ngokuthi wonke umuntu sefona ukuthi wafuhamba njeuhambe. Iqiniso lonke ukuthi iplazi ngekahulumende esinikwe nguhulumende. Vele ngasikwazi ukuthi umalunga ule plazi kwafana. Nxa elalo kalethi incwadi yakhe, singayibona incwadi yakhe yokuthi ngelakhe sizabuyela kuhulumende siyebatshela ukuthi iplazi leli singelomuntu. Kanti singasinika njani iplazi lomuntu. And njengoba ngatsho ukuthi yena indawo leyi sinikwe nguhulumende, kasinikwa ngumalunga. Kavela kuphunywa laphana. Nxa side abantu zaphunywa, njengoba nethepisa ukulwa. Kalwe thina siza kwenza ndlela umthetho esiwunikwa uhulumende.
Izisebenzi eziningi esidakeni farm zilakho ukulahlekelwa ngumsebenzi nxa umalunga labanye bakhe bengathathelwa ipulazi leli. Kuyamemetheka umkhakha omutsha wegciwane le-COVID-19 eZimbabwe obizwa ngokuthi yi-Omicron. Uhulumende uthi kumele abantu bazivikele ekuthapheni igciwane leli ngokulandela iziqondiso ezethulwa yinhlanganiso yezempilakahle e-World Health Organization. UMlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba.
Umsekeli kamphathintambo wezempilakahle uDokotela John Mangwiro uthi kumele abantu baqaphele umkhakha owe-Omicron omemetheka ngamandla elizweni.
Randomly picked COVID-19 positive samples from the National Microbiology Reference Laboratory tested positive for the Omicron variant.
UMangwiro wethule lokhu ngesikhathi uhlangothi lwezempilakahle lubika ukuba kulomuntu oyedwa obulwe ngumkhuhlane we-COVID-19 izolo wathi abedlula inkulungwane 1082 bahlolwe batholakala beligciwane le-coronavirus. UMnumzana Michael Sibanda ohlala eJombe ngomunye wabasanda kuhlaselwa ligciwane le-COVID-19.
U-Omicron ithe ingiqalisa bengicabanga ukuthi yi-flu kodwa ngathi ukuhamba kwesikhathi abona sengitshiselwa, umzimba wami usutshisa, sengiphela amandla, ngaswele lokuthi ngiyenze njani lokuthi ngidle ngingadli aleyithwani senzima lokubala kusabaleki.
Umkhuhlane lo usuphazamisa abantu abaningi abagucela umnumzana Mike Dungeni odabuka esigabeni sakugwesela eJombe.
I-COVID-19 le entsha isisiphambanisile ukusebenza, isisiphambanisa abantu bayafa. Ngabe uhulumende uyasinceda ukuthi i-COVID-19 le ingabi ingaphambanisa abantu? Ngabe uyasinceda ukuthi abantu bengaguli ngayo abantu abaningi, abantu behlale ezindlini kahle kahle?
Kunabanye abashiswa isinqumo sikahulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa othi abavela kwamanye amazwe kumele bahlale isikhatshana bevalelwe ezihonqweni ezibizwa ngesilungu ngokuthi ngama-quarantine centers ukwenzela ukuba bengamemethekisi igciwane le-COVID-19. Omunye wabahlutshwa isinqumo lesi nkosikazi Melody Chikumbu, isakhamuzi seHarare.
Umkhuhlane lowo owe-COVID-19 omutsha usehlasele abantu and sudumele futhi eZimbabwe. Suyenze ukuthi kube nzima futhi ukuthi izivakatshi zethu zibuye ukuzosibona, ikakhulu abavele eGoli, omalayija. Sekumele ukuthi nxa bebuya beye ku-quarantine 14 days and isikhathi sabo sebe sidleka khona ngale.
Lokhu kusekelwe nguDungeni obekhangelele ukwethekelela eZimbabwe ngesikhathi sekhefu lekhisimusi.
Ya, likhulu lisiphazamise kakhulu ngoba devele sinamaplani ukuthi sibuye ekhaya khona ngapho. So njengokavele kathi sisilesikhathi singabuye ekhaya, so ayisiphazamise kakhulu.
Uhlangothi lwezempilakahle lubika ukuba kunabantu abafika phose izigidi ezine 3.9 million asebesihlaswe ijekiseni yokuqala yokuzivikela kugciwane le-COVID-19, kuthi njalo abafika phose izigidi ezintathu 2.9 million sebehlatshwe eyesibili. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Wenze maphandleni namhla sisesigabeni seNyamandlovu esabelweni seMathebeleland North, lapho sikhuluma khona lezakhamizi ngokunqabela okwenziwa ngamanye amadoda abulala amakhosikazi abo. Sekulenyanga ezimbalwa uClifford Phiri wabulala ikhosikazi lakhe uMaggie Ndlovu, waphosela isidumbu sakhe emgodini omdala. Kunqabelwa njani konke lokhu? Ake sizwe umnumzana Manzana Ncube odabuka eNyamandlovu ekhuluma ngodaba lolu.
Ukuze kuvinjwe lokho, siyadinga ukuthi uhulumende labo bonke abasiphetheyo nasemakhaya befundiswe abantu, efundiswe amajaha ukuthi umuntu wesifazana uphathwa njani, njalo udlame alukaze lwalungisa lutho. Okoniwa ngomlomo kulingiswa ngomlomo. Nxa ngabe usubona ukuthi kulohlupho phakathi kwalo othandana naye, ohlala naye, biza owesithathu azoncedisa ukuze lolo sihlupho luxazululwe.
Uncube uphinde wathi,
siyakhumbula ukuthi kudala bekuthi nxa kulohlupho kubizwe abadala, ikakhulu obabakazi. Obabakazi yibo abantu bebizwa kakhulu nxa abashadileyo abathandanayo selelohlupho ukuze bazoxazulula lolo hlupho. Okunye siyacela futhi ukuthi siyazi amalungelo abantu into enhle, kodwa akufanelanga amalungelo lawo siwa abuse, ngoba uku-abuse amalungelo lawo yikho okugcina sokwenza kungabi lokuzwana phakathi kwababili abathandanayo okanye abathetheneyo.
Sixoxe njalo loNkosazana Thayifini Mpala.
Ukuze kuvinjwe ukubulawa kwabesifazane, kumele thina njengomphakathi sisukume, sibikele abaphathi bezigaba lamapholisa ukuze lezo zeplamthetho zibotshwe, zijeziswe, ziyehlale ejele, kuthi lalaba abanye abaseleyo babe lokwesaba. Njalo thina njengabazali kumele sifundise abantwabethu ukuziphatha ngenhlonipho. Ukuze umntwana oyintombazana ahlonipheke, yikuthi laye lapha ahamba khona azihloniphe, azehlise.
Siluqhuba lapha udaba lwethu lwalamhlanje, sizabe sikwesinye isigaba ngeviki ezayo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe. Lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singangeni kusigaba esilandelayo. Sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abazali baka-Ethan umntwana odubule wabulala abanye bakhe abane esikolo se-Oxford High School eMichigan kwele Melika sebebotshiwe kulandela ukudingwa kwabo ngamapolisa. Umnumzana James Crumbly nomkakhe unkosikazi Jennifer Crumbly babotshwe izolo edolobheni le-Detroit bahanjiswa enkambeni yamapolisa lapho betshiswe khona icala lokuncedisa u-Ethan ekubulaleni abanye abantwana. Bahanjiswe enkantolo lapho abathengiswe khona amacala la banikwa isibambiso sebhondi esifika ingxenye yezigidi umuntu munye ngamunye $500,000. Umongameli wakwele Gambia umnumzana Adama Barrow nguye okhokhelayo kukhetho lukamongameli kwele Gambia. I-Associated Press ibika ukuba ukhetho lolu olwenziwe ngomgqibelo lokuqala phakathi kweminyaka engama-27 years ukuba owayengumongameli umnumzana Yahya Jammeh engancintisi kukhetho. UJammeh wabaleka elizweni wayahlala kwele Equatorial Guinea kulandela ukususwa kwakhe embusweni ngomnyaka 2016. Uhulumende wakhe wayebulala abaphikisayo. Okwamanje uBarrow usenqobe ezigabeni ezingama-36 phakathi kwezingama-40. Sizwe ezamasiko. Kwenza masiko lokuphila kubantu nsuku zonke siqhubekela phambili lengxoxo yethu lezangoma. Silomakhula kulinywa Dube. Siyakwamukela uhlelo babo.
Ngishabezile sibonge konke abalaleli abathi balalela iVoice of America uhlelo olukhulu kakhulu olwazi umhlaba wonke odumileyo ngaka. Ngumagula ngulinywa endaweni yasekhezi emaphisa phansi kwesankabuko kanyongolo ngokobunyanga edime ngelikashumi emithi ngisangoma ngenyanga. Ngiyathwasisa abantwana abahlutshwa abakubo ngoba ngikholelwa yilokhu ukuthi lokhu ungaqhubeka kamdlalo kuhle ngedolo phansi kodwa uma ungakawenzi.
Yes, singathi konke lokho kwenzayo uyaphutshiswa kumbe kuhamba njani akutshela abantu.
Mina lento ngiqale I was in grade 3. Nxa ngathi ngelipoxa umama mayengabelalele umzalayo umazali uThumbu wabengizabuka kuthi engakuhlengezela inyembezi ngoba njengathunjwa esisini samanzi ngathunjwa kodwa ekuthingeni kwami akuzange kwenziwe isiko langempela ahlukumezela namanje ngokwamehlo amacro akasikasho ngendlela yokuthi ngigcine sengidlulela empilo esibhedlele laphana ngihlalile impela kutsho unyaka wonke ezinye ontanga bami befunda ubizo engaba nalo sengisengikhula lolu engilwenzayo.
Ye, so singathi-ke kwini wabo kubona nxa kukuthi abadala sebekubonisa lapha kwenzakala njani khonokho?
Ngiqala ukuhlupha ngemnani ahlupha ngomoya bakwazise ubaba ongizalayo umakho uzidi zequde ke ubaba wami wayethanda ukuyibonje kwaze kwayana angena enkonjeni yoluntu ngaze ngayathwasa enkonjeni enkulu yakamhlobo umhlobo kwamasipala.
Ye, so-ke kusuka lapho-ke waqala-ke ukuthi welaphe izangoma ziyelapha kumbe vele kuyabe kuyinyanga kuhamba njani?
Izangoma zaba ziyelapha yize nje sekukhona zangoma mbumbuzo ngoba la kunomnetho khona okudleka khona kungontintiyana nokungojiziyana kuyangena. Manje sizathini ngoba phela sekukhona sokumele abantu abalaleleyo abalaleli bonke baxwaye izangoma ngoba kukhona izangoma mbumbuzo, kukhona izangoma ezelaphayo kwangentela, kukhona angeke ukwazi ukuhlukanisa kodwa uma uthunyele emuntwini uyayizwa lento iyasho nakwemzimbeni ukuthi iya kubantu. Izangoma ziyelapha impela nje into engayisho nje ukuthi ziyelapha noba yibuphi umkhuhlane ziyelapha kodwa bekwamele licwaye ngoba iBhayibheli nalo latsho ngensuku zokugcina kuzoba khona abagule futhi bamanga nezangoma zamanga.
Ye, akutho ke ukuthi lokuthwasisa uyathwasisa abantu kwenza kanganani konoko njalo sothwasisa abangani
ukuthwasisa mangicabanga manje ngicabanga ukuthi mina iyafika inombolo mangingayibala iyafika kozu ku-26 ushiya ngale kwakho njalo engibathwasisileyo mina bayashisa and futhi bayalwazi uluntu bayakwazi ukuhlonipha umuntu bayakwazi ukuhlonipha inkonzo njalo mina ngishuke khona ngokuthwasisa angimlashisi umuntu ukholo ngoba ngitholelwa yilokho ukuthi umuntu kayenzi isintu sakubo usesemasinya asheshe aphindele ekukholweni sasemasinya.
Sithatheleli thuba ukuthi sibonge isangoma uMagula Kulinywa Dube. Sithemba lokuthi sizahlangana singabaphindileyo ngeviki ezayo. Songa isikhathi sohlelo lokholo lesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo fuselela umoya igama ngontungami lenkomo. Lamhlanje ngilomfundisi useNispanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabonga ukwamukela kuhlelo. Ngiyabingelela abalaleli bethu namhlanje kusihlwa kolunye njalo uhlelo lwethu lokukhangela ilizwi likaNkulunkulu.
Usiphatheleni lamhlanje.
Ngicela balaleli bami sike sibale kumaHebheru ichapter ngeka-12 kuverse eka-8 njalo sisiya ku-9 lo-10. Lithi loni ilizwi lenkosi. Kuqala wathi imihlatshelo leminikelo yokutshiswa leyezono kawuyithandanga kawuyithokozelanga iyona inikelwa ngokomlayo. Wabuya wathi khangela ngizile ukwenza intando yakho ususa okokuqala ukuze amise okwesibili. Ngaleyo ntando senziwe saba ngcwele ngokunikela komzimba kaJesu Kristu kanye kuphela. Ngiyathokoza kakhulu balaleli ukuba sikhangela indaba eqakathekileyo namhlanje. Khona kuyikuthi bemfuna sikhangela imbali ukuthi kudala kuTestament elidala kusivumelana esidala uNkulunkulu ayelaso labantu bakhe beIsrayeli. Nxa umuntu wayewonile kwakumele ukuthi ngomnyaka lo ahambe ethempeleni kumbe nxa eyisikhulu uyabe lemvu kumbe inyamazane ezithize ahamba lazo zisiyabulawa zibe sezitshiswa igazi lazo lithathwe ligcotshwe laphana limele ukuthi izono umuntu azenzileyo ngalowo mnyaka ziyabe sezingaphansi kwegazi lelo. Kodwa ke lapho esikubalayo umlobi wamaHebheru uthi yena kwakudingakala ukuthi ngomnyaka langomnyaka umuntu wayewonile wayebuya lenyamazana ukwenzela ukuthi igazi lenyamazana yana libe yilo elimela isono somuntu. Kodwa lalingakwanisi ukuthi nxa inyamazana leyo ibulewe lonyaka ikuvimbezele kumbe ivale izono zakho zomnyaka ozayo. Kwakumele ukuthi umnyaka ozayo njalo uyedinga futhi enye inyamazana yokuzonikela ichiselwa ukuze izono zakho zithethelelwe. Kumbe le muli yakho wawuletha inyamazana usenza njalo. Kutsho ukuthi lokhu kwakuyisivumelwano uThixo ayelaso labantu bakhe baka-Israyeli kuTestament elidala. ITestament elidala lona lingumfanekiso owe-Testament elitsha. Ngakho-ke iTestament elidala lagcwaliseka kuJesu Kristu. Uyaloba lapha umlobi kumaHebheru uthi yena uJesu wathi esiza uNkulunkulu wasesithi kuye angisafuni imhlatshelo angisafuni imnikelo kumbe ukutshisa kwezinyamazana legazi lazo kodwa sengifuna wena Jesu umele umuntu wonke kumbe ngumuntu omnyama kumbe ngolikhiwa kumbe lishona kumbe lindebele ukwenzela ukuthi igazi elizachithwa nguJesu libe yilo ke elingembesiyo izono kuphela kodwa elisusa izono kokuphela kanye kuthi ukuthi kuyabe kungasadingakali futhi ukuthi kube lomunye futhi umhlatshelo. Ukuma kwaJesu esiphambanweni kuchitheka igazi lakhe yikho ke okwahle kwasusa ukuthi akuselani dinyeko ukuthi siyebulala izinyamazana ethempeleni kube ngumthiselo. Igazi lika Jesu yilo lodwa kuphela elisusa izono umuntu abe msulwa nxa eseme phambi kukaNkulunkulu.
Akuyiphethe mfundisi.
Ngakho mlaleli wami, namhlanje lombuzo oqhakathekileyo ku. Kambe wena ezakho izono sezasulwa yini ligazi likaJesu? Kasithandazeneni. Baba ngegama likaJesu kulaba abalaleleyo, yathandaza ukuba namhlanje igazi lakho lizokwesula kanye izono zabo. Bekhululeke bathola iculo elitsha, bekwazi ukuthi izono zabo sezithethelelwe. Egama likaJesu yathandaza. Amen.
Lolo bekulohlelo fuselela umoya sinomfundisi uSenispanda. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungami Linkomo.
Siyabonga kakhulu Jaheli Dala uNtungami Linkomo. Njengo kuli tembisa kwetu, akisizo eza chisa spanda, ekofa le mbongi, elo tumo, u Albert Nyati.
Ngoma leo Sazenina, akusipile nga.
U Sazenina ni mkompoze mwa 1993. The same day, okwa tuchulwa kona u Chris Hani, yikuwa nga kompoza le ingoma. It must have been 1993. Nezu uchi ungakulu. Umuntu uspent iminyaka yakhe eminingi exile ezama ukulwela ilizwe lakhe labantu bakhe. Saturday ngisothwa kulesi sifire wabang ekhaya and then uyajoga asjogela probably having spent over 20 years 25 years asjogela babe mdubula 4 bullets. So kwansinda lelo la ngahle ngayikhomposa ingoma. Right, ngabizo uproduce kaTomeni ukuthi ahlabele and so on and so forth and labona Naomi to appear ku video but abantu vele have always wondered ukuthi uproduce kaTomeni ngiyahlabela engomeni leya kodwa Naomi ngiyavela ku video. Kwahamba njani? It's because la ngizahamba for 6 months at Denmark. Mhm. Ku 1994. So uPrudence waye busy kakhulu ngeexamination mid-year exams right towards June ngabo June rather towards July so ngama mid-years so ngwaye busy ngase ngithatha Naomi
uthazo is my man apart
yeah
as he child ingoma sizwe ke uthi uthwana ngibantu laba ngihamba khona ngibhoda la drop ngobula benza ngokana sokuzwa ukwenza kathi sila kwenzela abalaleli
mina ngiyenza
yeah usiza rokaru bay point ngwaye sengwizwe ke
people of their cursed world tell me what honesty is there when you are summoned onto the table to discuss peace when you are disarmed and suddenly four bullets have to greet you and you say peace peace all peace unto the whole world. But what peace? What justice? Whose peace? Whose justice? How can I be expected to be peaceful where there is no peace? To be just where there is no justice? My friends, my question stood yesterday. My question still stands today. My question shall still stand tomorrow. Ngakhoke, we shall stand on his grave, not mourning but singing the war cry, Bulala abathakathi.
Yingume kwezoba lodu.
Ya ngifunanga ukuthi ngiqhubekele phambili ngiqhamba amabizo lawa nambonto ngicine la. Yes, ingoma enza ukuthi ngibe lodu liqiniso lelo.
Ibahle wamemetheka umhlaba wonke babakwazi. Lakathesa abantu ke yingume esilanda ama 30s lokho bekwazi.
Yes, interest something interesting is ukuthi mina ngathi ngise Denmark ngangisaziwa kuphela ngama students esafunda sonke. It was 94 ngaye e Denmark yasali ngilizwa sengihambile mina that video. Now sengivelale ngo 95 xa ngibuya ngibona abantu bangikhangele airport wonke umuntu lo mina sengizibithi kathi ngiyenzeni kathi ngizikhangele ukuthi kathi abantu
labo bazobona ku TV la
Siyabonga kakhulu eza Jesus Banda ungathumela kusasa. Ubeqoqa lembongi elodumo uAlbert Nyati. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Olivalelisayo ngoKeeps True.